siyala muvye la emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 29 kuLwezi 2019 olamukelayo ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bezinga eliphansi ama junior doctors abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende sokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo.
Sakhinga sithi sesenza ama-emergency kuphela kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zembhadalo lapho. Sibe sinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Sibe singakhangela ukuthi izafika esigabeni salamhla lokho kungelalutho olulungisiweyo.
Ngokubuyisela imali eyafakelwa ukwehlisa intengo yempuphu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuthiye abanye bele mbuzo ngokuguqulwa amahlayana kwemithetho.
Kuluduko sibe nxa silungisa ipolicy ngoba abantu baya bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu ama-ministers baya bengazi ukuthi kusasa upresident uzaqhubeka elathi yini kumbe nxa engazuki i-pressure yena uzasishiya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela bezinga eliphansi ama junior doctors abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende esokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Odokotela abadlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi kunsukwana ezedluleyo besetheswa umlando wokukhalala umsebenzi ngaphandle kwemvumo. Kodwa uhulumende wazise izolo ukuthi usebabuyisele emsebenzini njalo uthi kumele bebe sebeqalisile ukusebenza phakathi kwanamhla lakusasa. Lanxa inhlanganiso ebamelayo yeZimbabwe Hospital Doctors Association isithi ayikakhulumisani ngesinqumo sikahulumende, abanye odokotela bathi nxa iholo labo lingakakhwezwa lafika kuzinga abalifunayo kabasoze babuyele. Odokotela bezinga eliphezulu ama senior doctors labo baqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabala mali yokugada izimoto besiya ezibhedlela. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabo udokotela Ngqabutho Dube yena othi bathwele amagabha avuzayo.
Imbadala abanade bezithola kasenelisi ukuthi benelise ukuphila lokuthi baye emsebenzini. Owesibili wawuhambelana lokuthi izinto zokusebenza esibhedlela azenele. Izithembiso sezenziwe ukuthi izinto lezi zake zithengwa zidilivwe esibhedlela kodwa impumelo yangkhona ibingabonakali. So ama-juniors kwacinayo sithi hhayi nabasenelisi uya emsebenzini. Nama-junior akasayakheka ukufuka emsebenzini ekuthini benza umsebenzi omningi kakhulu. Ngakho nxa unaso bengasekho ukuthi umsebenziwana somele wenze ngomunye umuntu ovele laye lowakho omunye umsebenzi awenzayo. So kusuka kube nzima. So yikho sacinga sithi sesenza ama-emergency kuphela kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zembhadalo lapho. Sibe sinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Sibe singakhangela ukuthi izafika esigabeni salamhla lokho kungelalutho olulungisiweyo. So ukuya kwesikhathi lathi sasisenelisi sibe siqhubeka sinjani sisenza i-emergency yaleyo ngoba lathi esikhwameni lapho kuyasidla kakhulu. Njalo mbona ngane ngabe kwenze izinto zaba wesi ukuthi abantu basuke basebexotshwa imisebenzi.
Uhulumende izolo ubize odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors ukubana aphenduke emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Uthe ngokwenza njalo azabuyiselwa emsebenzini kula mibuzo abazayibuza njalo kabasoze bahlukuluzwe. Ubona kusenzakala yini lokho? Lani libuyela emsebenzini njengama senior doctors?
Ngenxa yokuthi bengiphathekile lokho ngibone kuyi-message yathi engakayibalisisi ukuthi ngizwisise ukuthi baze bafike kusinqumo esinjalo bekuhambe njani. So kanye lalwazi olweneleyo ngapho khonoko. So kunzima ukuthi ngiphe umqondo wami ngakho ngoba antwalwazi oluningi ngakho. Kodwa ngibona ngani nxa kuyikuthi kuyikho abavumelane khona ezilongezibe kungasontho ukuthi kusasa bayaphinda sewuleyinye futhi ingxoxo ngenxa yokuthi nxa kungabengavumelanga ukuthi indaba zokuya emsebenzini imali zangkhona zokuhamba zizatholakala njani. Mbona ngani siyabe sibuyela bethu lapho esiqalisele khona. Ngolwazi lwami nalo ngendaba leyi ukuthi kwaqalise ukuthini abantu abalayo imali yokuya emsebenzini. So ngaze babuyele ngemva kwe-48 hours. Nxa udaba leholo lungakhangelwanga mbona ngani sizaphinda sibuyele futhi ngenxa yokuthi bazefikela futhi ukuya emsebenzini.
Lo ngudokotela Nqabutho Dube owesibhedlela sempilo koBulawayo, ungomunye wabodokotela bezinga laphezulu abaqale ukukhalala umsebenzi kuliviki. Ukubuyisela imali eyafakelwa ukwehlisa intengo yempupho okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuchiye abanye belembuzo yokuthi kuyini okwenzakalayo. Abanye bathi okwenziwe ngumongameli kufana lokwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe Sabusa owayeguqula izinqumo zikahulumende emhlanganweni yamarali. Abanye ngabathi kuyatshengisa ukuthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kayisoke yaphumelela nxa izaguqulwa amahlayana. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba kutshelwa ukuze sizwe imbono yakhe.
Oludubo khonokho ungaba yinto elungileyo sibe lokuthi abantu benelise ukuthi bathenge impuphu ethiphileyo, kodwa nxa kuyukuthi umongameli uhle wakhulumisana loba kumthuli Ncube ibudget lingakabuyi ehle enze i-announcement kurali, then kuludubo sibe nxa silungise ipolicy ngoba abantu bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu ama-ministers bengazi ukuthi kusasa upresident uzaqhubeka elathi yini kumbe nxa engazuki pressure yena uzasichiya uzasichaya egcekeni.
Kodwa yena umongameli uthi uthethe nyathelo leli elokubisela lokuthiwa ngama-subsidy ngoba umphathintambo wezemali wayengakhulumisananga laye. Ukubona kungaya kuliqiniso yini lo?
Akusiqiniso ngoba umphathintambo wezimali nxa lethi budget laphana uyaqala ekhulume no-president emtshengisa ukuthi i-budget lizabe limi njani lingakabuye ku-parliament. So akuqiniso ukuthi umphathintambo wezimali ubengakhulumanga. Bona njengani i-budget lakho u-cabinet baye babona ama-highlights ukuthi ngizenza lokhu lalokhu lalokhu lingakabuye ku-parliament. Ayisiyo nto ezamangalisa abantu ukuthi i-budget selikhona lo president ahle emangale asiqiniso lesi.
Manje khonokho kwenzakeleyo ubona ungani akusoze kubangele ukuthi abantu abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni bengathembi okungenzakala kwela kusasa?
Kunendaba ezingu-2 lapha abafuna ukuthi babuye lemali zabo baye bengelathemba ukuthi imithetho yangikhona izaqhubeka iyiyo yini. Lama ministers angikhona ayabe engelaqiniso sibili ukuthi labo bengacabanga abacabangayo upresident uzabasekela yini, ngoba nxa upresident esithi yena engafika kurali ehle emergency policy sekusitsho ukuthi abasakwazi amaministri ukuthi nxa singenze into okumele siyenze lapha upresident uzasiyela yini engazuzi pressure uyasilahlela kathana.
Manje ungathini wena ngokusebenza kukamphathintambo wezemali? Sasizwe abanye besithi umongameli Mnangagwa ukhanya umphe amandla ukuthi ayenze konke afuna ukukwenza, kodwa nxa sesibona lokhu kungakukhomba
usebunzimeni ngoba indaba engathi election cycle isibuya njalo ukuthi upresident engabe ekhangele i-2023. So usenza ama-policies ukuthi yena abe losekelo nxa u-2023 esebuya. So mbona njengani umphathintambo wezemali labanye abaphathintambo okumele bayenze into okumele bazenze basebunzimeni nxa ukuthi into lezi azihleke upresident kumbe ziyachaphula abasekeli bakapresident, ngoba upresident engavuka sibili ngelinye ilanga esithi umthetho lo usuthethile.
Lo ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Yeah. Ke sikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. IGwanda Rural District Council ithi sisungula umthetho wokuthi abagola amacimbi awokuthengisa kufanele babe lemvumo yamapermits. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sali council umnumzana Ronnie Svanda. Ongezelele wathi omunye umthetho uphathelane lokuthenga lokuthengisa izifuyo. Uthi imithetho yayisetshenziswa ngeka-1995 ngakho isiguquliwe. Imithetho le izakhwezwa kugatsha lukahulumende olwe-local government ubusiya e-ofisini ka-attorney general. Owayintshantshu emdlalweni wokujikelana izibhakela oweboxing uThamsa Ngqadube uyabuyela enkundleni namhlanje ntambama. Okokuqala selokho kwedlula iminyaka esitshiyagalolunye wadlalayo edibana loShafik Kiwanuka we-Uganda ku-World Boxing Federation Africa esigabeni saba lesikali esisindayo ese-heavyweight. Bazadlalela eLugogo Cricket Oval eKampala njalo. UDube owazakala ngokuthi ngubaby elephant kumbe uThamzoya uthi ufuna ukwehlula uKiwanuka owazakala ngokuthi ngukilling machine. Uthi ufuna ukubuyela ebukhosini bakhe selokho wanqotshwa ngo-2011 ngomunye umdlali uFlo Simba. UDube owakobulawayo sowaphatheka emidlalweni elitshumi lanhlanu wanqoba kwelitshumi lambili njalo wathola isicoco sePan African Heavyweight Title ngo-2019 eSouth Africa ngemva kokubhaxabula uHack Els kuraundi yesitshiyangalombili. Ulungiseleleli umdlalo eSouth Africa lapho wangqikelane labadlali abagoqela uIsaac Chilembe weMalawi. Kodwa uKiwanuka uthi laye umelele ngabomvu uDube ngoba uzambhula. Umdlalo lo uzabukelwa umkhokheli waleyo nhlanganiso uHoward Golding. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sarubonani okhulumayo Owen Nyoni ngidabuka lapha eLupani esigabeni sasesiqalabeni but ngikhuluma manje ngiseGoli kusho ukuthi ke ngizobuhlungu ngendaba ezenzakala ekhaya ukuthi amadokotela awaholi so abazali bethu bayashona and imedication iyathengwa kwenzakalani konke lokho kuzusa ubuhlungu kanti kungani uhulumende engaveli nje estep down uma ihluleka noma ukhethwe omunye umongameli ongakwazi ukuphatha ilizwe ngendlela efanele.
Sikhulumayo umkhokheli ngilana ngase-Centurion. Kulungiswa izinto zikamahlabe zulu zazulu wonke weza ngwayiphi iphathi kumbe ngwayiphi iphathi lana kumele kulungiselwe uzulu wonke. Even kunje akukho sidolwe okuthiwa kona kuchiphile izinto zitholakala chiphuke kusebenza abantu bezano kumbe abayiphi iphathi. Sisokola sonke whether is transport sisokola sonke. Okusalayo siyabe sibhizi sisebenzela umuntu oyi-1 kumbe ihlekana labantu abayibo ababhenefithayo. Okokuqala mina ngifuna ukwazi ukuthi amabhasi la abizwa kuthiwa ngakazupho ngakabani, ngubani umnikazi wawo, wayengaphendwanga njengozupho velo yazakalayo.
Ngulungisane wakandlovu lona ngilapha Johannesburg. Izinto zonke lezi bezingalungiswa ngevoti ukuthi kukhitshwe izalu PF abahlupheka abafanayo abaya ezibhedlela bathole kungenamithi bathatha izihlobo zabo zigula zinjalo ziyefela ngkhaya. Bonabo bantu nxa sokufika isikhathi samavoti bavotela yona izalu uba usuzibuza ngempela ukuthi abantu kanti kuqhubekana amakhanda wabo. Mina ngibona ukuthi abantu baseZimbabwe they have themselves to blame ngoba thina singaphandle kwelizwe vele umnangagwa kavumi ukuthi sivote elokuthi izanu yariga ya maybe yakwenza izanu but they are those people that always vote for izanu PF bayadubeka benjalo ithi akwenza ingqondo kimi lokhu ukuthi hawu bakwenza njani konoku. Hayi abantu basekhaya nabo kwesinye isikhathi uyazama ukubazwela kodwa kunzima ngoba ufika amavoti babuyisela izanu babuyisela umnangagwa manje bafuna kwenziwe njani.
Sakubona msakazi. Umnangwagwa kumele axolise into abayenza benomgabe into yegugurahundi. ilizwe kalisabuseki sekunzima hayi ukuthi uyehluleka cha ilizwe kalisabuseki kumele acele uxolo ebantwini bemathebeleleni ingakhiwa phezulu indaba kuthiwe ikhiwa phezulu ilungiswe phezulu yekele ukulungiswa phansi akekho umuntu ozolubusa kungazange kwalungiswa izindaba zakuqala ezahlukumeza abantu basemathebeleleni
sawubona umsakazi omuhle okhulumayo nguMartin Ogatsheni asazi ukuthi ohlanyayo ngabantu noma ohlanyayo ngupresident ngoba manje ubhizi utshintshana nemigwaqo yamabizo izitriti zakudala ezinamagama zakudala sezishintshwa sezibizwa ngamagama okuthi lokho kumbe ucabanga ukuthi lokho yikho kuzolungisa ilizwe or lokho yikho kuzoyenza ukuthi abantu bamesabe kumbe yikho kuzoyenza ukuthi abantu babemazi bamvotele asikwazi ubhizi uprintana nemali ebolileyo uyifake elizweni yena esikhwameni sakhe akanayo leyo mali akayisebenzisi nokuyisebenzisa vele so ende kunzima manje siya kuma Christmas siya kuma holiday sizothenga ngani ngoba abantu babhizi amadoda tshona ama sports bet adliwe imali lapho ngoba lawo ama sports bet ngawakhe ayaroba futhi akodwa akulo umsebenzi ongenziwa ngabantu so ayi sibuhlungu thina abanye sigcwele emazweni endaweni engasoya kithi ende siphila nakho siphila sisesaba sidla sihlulekilweni njengejuku usidla uthalaza ukuthi ma ngabe kungaqhama ukubani uzothini kini ngenxa yombuso wakhe sicela ukuthi abe nengqondo acabangele abantu angacabangeli imuli yakhe ngoba imuli yakhe uthole ukuthi bangu-5 ekhaya uprefer ukuthi abantu bangu-5 basuthe ebulala umhlaba wonke ema-innocent souls afayo ngenxa yombuso wakhe hayi le nto akasiyithandi umsakazi
njani abantu bakastudio 7 mosifiso siba naseplamtu kumadave eyi mna ngako sithwalise nzima umdala lo kati yini vele engatshintshwa vele umdala yena luthwala nzima kangako
sabonani kustudio 7 igama lami u-Adolf Shaba nginento engikhala ngayo ngesimo sezimbabwe oright njengamanje kube le-election engagculisiyo ongaziwa ukuthi ihambe kanjani yini yenziwayo ukuthi next election kube lama-reforms a-right ayenziwayo cilisa ukuikakhulu kuma-MPs e-opposition sibone ukuthi bayakwazi yini ukuwa-raise ama-issues afana nala azakhokhela ukuthi kube ne-free and fair elections hayi ndaba yokuthi kuzofuna ukuthi kube lama-reforms so kusele 3 months before election kugcina kuthiwa iparlamente ivaliwe abakwazi ukuthi bepasise eminye imithetho ngoba le nto vele yinto ehlale khona yesiyazi ukuthi iZANU PF njengamanje inayo i-2/3 majority ezinye izinto abazibona ukuthi zingabancendezela uyakwazi ukuphumelela kahle bazoziyala kodwa kube nemizamo yokwenza ukuthi kube ngcono ngoba lesi simo esikhona sezolakithi lesi asikwazi ukuthi siyaphela sokuthela
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 abesithumele amazwi abo nge-WhatsApp lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umhlubulo weSouthern Africa ulokoma ngenxa yokuswelakala kwezulu njalo okwalonyaka kusezingeni elibi kakhulu ngoba abantu abafika izigidi ezingamachumi amane 40 million babhekane lendlala ngesikhathi izifuyo zabo zicuba njalo lezilimo zivuna. ELeBotswana, Lesotho, Namibia, leZimbabwe selithe lesi isimo se-state of emergency ukwenzela ukudingela abalambayo usizo. Uhulumende weNigeria kuliviki usungule uhlelo lokuloba phansi amabizo alabo abadlwengula abanye njalo walayitha izibane zamakhandlela edolobheni le-Abuja ngendlela yokukhankasela ukuthi udlakela oluqondiswe kwabesifazana luphele. Abalwela ilungelo loluntu bathi leli linyathelo elihle kodwa uhlupho yikuthi balutshwana abatholakala belecala lokudlwengula eNigeria. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland unkosazana Musa wenkosi Ndlovu esiqala ngokumbuza ukuthi kambe iningi lizabuyela ekhaya na.
Eqiniseni angiboni ngoba nxa ukhuluma labo abahlezi khonale abangazange basuke kumbe abake basuka basebebuyela iningi labo engibaziyo mina bayakhala ngokuthi into sezintshe kakhulu. Phosa kusahlaleka abangazange bazame ukusuka bathi ngabe kuyavuma umuntu ngabe uyasuka kanti sifelani kangaka. Akuthembisi nxa ukukhangele sibili ngoba kuhle kuhle ubone ngathi izinto khona siba wese.
Ye manje layo impilo yalapha yilobungcono yini sikhangele ivenile ebantwaneni ukuthi bengafunda okulungileyo yini ulimi lwabo ke.
Well, sesikhuluma iqiniso akusuze kufanane. Thina ikhaya esakhula kulo lekhaya selikhona khathesi kwehlukene kakhulu. Into enkulu ukuthi nxa sisekhaya ukuthi sibe lemuli labanye nje abantu esibedele akusafanani. Noma sihlala emazweni njengalapha kulezinto esizitholayo kuyaphileka kodwa akufanani. Singakhayela kulezinsuku ukuthi umongameli okhona vele uyazibhedela layo ukhuluma kwakhe uthenze kwakhe. Lezinye izinto ezenzakalayo nje ulimi kuyakhathaza. Siyazama ukuthi sibafundise kodwa esikhathini esiningi abantwana asitshoni lapho kwenza kube nzima. So isikhathana sona lesiyana esitshona labo liyazama ukuthi bafundise nje bidani ukuthi noma bengasoze bakhulume bayezwa lokunye libe lizama ukubafundisa nje ngalapho bavela khona. Akusoze kufanane kodwa siyazama. Abantwana bathona esikolo kumbe bathona edaycare kumbe bathona ecrash lokuthi lanxa uvele ungalethanga umuntu ekhaya ukuthi azokugcinela umntwana isikhathi esiningi uzabe ulo muntu uyakube kugcinela umntwana kasiwo wekhaya.
Uke wakhuluma ngomongameli wakuleli lizwe umnumzana Donald Trump ubona kusenzakalani lapha kwezepolitiki? Siyabona ukuthi baningi asebengena kumncintiswano lo wokukhankasela ukuba ngumongameli abazamisana laye ngomnyaka ozayo. Umbona isiba nguye yini umongameli?
Mina angifisi ukuthi kube nguye. Into nje ukuthi abantu phandle lapha into abazikhulumayo lezinto abazenzayo zifanani. Abantu abaningi esikhuluma labo bathi kabamthandi lama ngimthandi izinto azenzayo angizithandi angizizwisisi. Ubusu siyaba nalaba abantu abavela e-Africa kumbe kwamanye amazwe abathi mina umongameli lowo angiboni ukuthi kuyini okuba kwenzayo. Ubusuzibuza ukuthi wena njengomuntu ongasiwa lapha kuyini omongameli lo asekwenzele khona wena labantu bakho okubone ngathi kungalisiza emazweni akula muntu okuphi impendulo? Well, abelungu bazakhetha yena for isizathu esingazazi esinye siyazazi. Kuzobala kulezi nsuku ukuthi umongameli lo mnyama angathandi abantu abangasiwa lapha. So anganqoba ngenxa yabona labo bona ngathi into yakhona enkulu ukuthi abantu bayagcina bangayanga vota ngoba bengaphathekanga ngendlela into ezenziwa ngazo. Bese kusenza ukuthi akube lula ukuthi anqobe njalo. Kungayisikho ukuthi unqobele ukuthi abantu bayamthanda kodwa abantu bangathi balahlekelela ithemba ukuthi singaze siye vota akuncedi.
Lo ngonkosazana Musa wenkosi Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eseMaryland.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje ke sizwe umculo kamajayivana esithi gidigidi, umculo othakazelelwa ngabaningi. Silethemba lizawukholisa likuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eVoice of America. Umculo kaMajayivana isithi gidigidi sile themba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela bezinga lephansi amajunior doctors abaxotshe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende sokuthi babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili abalandelayo. Wayeyintshantshu emdlalweni wokujikelana izibhakela weboxing uThamsa Nqadube uyabuyela enkundleni namhla ntambama okokuqala selokhu kwedlula iminyaka eyisishiyagalolunye wadlalayo edibana loShafik Kiwanuka weUganda kuWorld Boxing Federation Africa esigabeni sabe heavyweight. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington D.C.